Hayi, na indaba le angiyiboni ngaba iqiniso ngokubona kwami, ngoba umsankwa yena ngokwakhe angathi umuntu ongathembakaliyo kakhulu. Ingathi yenzakala kodwa akunaqiniso ngoba MDC ngathi libandla elesithunzi elihloniphekayo iphokheli zalo angeke benze into enjengaleyo. Noba kade kuthiwa iyunithi leyo befanele iyenzakale ibizokwenzakala. U-Tsvangirai Mbonimpi bengayala ngoba it's about Tsvangirai, it's not about izantu ezisupport ukuthi abantu babe free. Kodwa kangiyiboni indaba leziqiniso, umsankwa into ayifumayo kayikho lyani iyize nje.
Kodwa khona ukuthi engamsukela umnumzana Tsvangirai kungazange kube lalutho, kumbe ngokubona kwakho kungakukhulunywe ngenye indlela umtswango wagcine ecabangela ukuthi ikho?
Ya, ngokubona kwami ngibona ngathi kulokhu kungcolisana osokukhona lapha, ngoba khona manje izinto ngeqiniso kazimanga kuhle. Abantu bakabona ngathi ukuphuma kuyowenza umdabe lokhana sokwenza into zaba normal, izinto azikhona normal, izinto khala ngathi kulokuxokozela okukhona abakuthayela phasi phakathi kwelizwe khonaphana ku-ami khonaphana. Nendlela into ezike zaphatha ngayo zikhangela ukuthi i-opposition ibe nesandla, ama-supporters e-opposition abe nesandla kakhulu ukuthi umgaba aphume. Ngemva kwalokho baba bakhanzela ukuthi okay, njengoba ilizwe sofanele lakhiwe bezidikile, bakhanzela ukuthi basebenze ndawonye. Uhulumende lo umnankavu wabadampa, ngemva kokubadampa wakhetha abantu ababonakalayo ukuthi akulanto abangayenza, akulanto abangayibisela ilizwe. So kunezindlela yokungcolisana ofana bakwenzayo ngokubona kwami. Kuyikuthi vane ukukhulinisweni kwangazoyisiswana, kuyikuthi bebonile ukuthi indlela okufanele kusetshenzwe ngayo ayisiyo indlela elungileyo. So kulo kungcolisana okukhona ukuthi bazame ukuthi iblame yoku-EMDC, ambothi i-EMDC ingakwala lokho.
Kodwa-ke ubona njani wena uhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa? Ubona ungani ngohulumende ozaletha inguquko yini empilweni kaZulu?
Kona ngathi kusesemasinya ukuthi sitho ukuthi kuzosingaba le nguquko engabuya, kodwa okubonakalayo ukuthi abantu abakhethileyo kukabhinethi yakho kwamandla ngabantu abangela lutho abangalenzela ilizwe. Bonke abantu labana bebekhona kukabhinethi ezidlulile, obhedibhofana eminyaka eminingi, okuthembo mahadi wale eminyaka eminingi, ngabantu abangelanto bangayenzela ilizwe. Bonke ikabhinethi yakhona kothi namasu bekhona ku-finance, of course bathi emgabe ubede ephambanisa ama-policy zakhe, kodwa kuyafana ngamuntu asenesikhathi esidehlele kugavernment. So ikabhinethi yana ayitshengisa ukuthi igavernment angathatha ilizwe zephezu. Singamnika i-100 days akuqala sibona kuphumani, kodwa-ke ama-result asuzali khona ngoba naye nangwakumnankakwa ngumuntu ohlale kugavernment from 1980 ekhokhela ama-ministries athiyeneyo. Ayikho into ebonakala ayenzileyo, ngumuntu esimazi ukuthi unohluku, uyahlukumeza abantu, unocuku, ulenzondo njalo akaxoleli abantu. Umuntu ngabe ungaphambanisana laye uzokubamba kwelila, kungafana nomgaba nje ngabantu banye. So uhulumende lo okhona ngokubona kwami ngamnika ithuba, kodwa okubonakala okwamanje ukuthi ayikho into ezobambeka engenzakala ngesikhathi esikhathileleyo.